Rwanda bengimazi kuhle ngimazi njengobaba njengobhuti ngingidecide ukuba sonke parliament ngoba parliament ngimthole last of last year ngo-2019 but olalong ngimazi njengobaba ngoba sisonke ephathini ube ngumuntu onguyabathila kwi-Whitlick besuka kwi-Whitlick besiya kumainwin besasibonela kiwo zonke izinto ze-Whitlick ngoba sifundisayo ukuthi nxa usuka phansi usuka njani kulidwa njani abantu bathathwa ngayiphi ungelo so nto engisizwa namhlanje ukuthi ubaba uSibanda kaSeko anzange ngubhilize ngithetha isikhathi ukuze ngubhilize ngoba ngifonela abantu abangu-5 ngibafonela ukuthi ngiyezwa ukuthi liqiniswe yena and into eyenzakalayo ngobaba uSibanda bekuthi nxa kuleyinye into yezileyo ube ngumuntu lwana ongabhodiwe sekutshele khonapho kuthi ndoda lapha sokuthi lento eyenzakeleyo is either ngokuhle kumbe ngokuthi ukutshela khonapho aku-advise futhi so ngicabanga ukuthi ubaba uSibanda silahlekelwe kakhulu.
Ungicele nini njalo?
Mina ngimcine last of last week separliament sasizi sonke phakathi eparliament siqeda ukutesta for i-COVID-19 and ephume e-negative so far lokhu esikhuluma ngamafoni ngoba leyo into ngicabanga ukuthi namhlanje kube yi-eye opener to everyone obelokhu engakubhilivi ukuthi i-COVID ikhona so leyinto leyo ivele inzima okwakathesi abantu bakhuluma ngembiko asikezwa lokuthi ama-arrangements angikhona aminjani so sakhuluma ngembiko
wayisebenza njani labantu ngoba siyabona abanye bathi ngumuntu owayengumuntu wabantu ezithobile humble
ngumuntu obekwazi ukuphila labantu ngathi mina ngumuntu obesebenza nzima cause ngumuntu ebandleni ubesebenza nzima ebandleni ubambe ingatsha eziningi okubalisela ugatsha lwe-transport and welfare eku-province and ubemeka sure ukuthi isikhundla sakhe siyayenza umsebenzi obalulekileyo ngesikhathi sangkhona siye ku-constituency yakhe sifunde okuningi kakhulu singama-youth kwangale esenza ama-projects amaningi abalisela abomama abontanga esincumusa ukuthi sizobona lathi sizofunda kuye ukuthi kwenziwa njani maye-establish ama-projects abomama so ubaba uSibanda ngathi ube ngumuntu okwazi ukuphila labantu ube ngelamuntu okuthiwa lowo ngwaliphi basa when it comes to i-development ube ngakwazi ukuthi kule-political party ubekwazi ukuthi kule-development ube yi-development country.